ugatsha lukahulumende olubona kwezokuthuthukisa amabhizinisi olweBotswana Investment and Trade Center iBITC futhi kula mathuba amahle kumankampani yeBotswana ukuthi athengise impahla eZimbabwe. IBITC ithi ihlonipha umbukiso weZITF ngoba nyakenye kuphela wahuga amankampani adlula amakhulu ayisithupha lengxenye ephuma emazweni alithumi lasithupha. Isikhulumi seBITC uNkosazana Kutlo Mwahi sithi amankampani aweBotswana asembukisweni weZITF alakho ukubumba ubudlelwane lamanye amabhizinisi akwamanye amazwe. Umwahi uthi BITC yenzisa uphenyo olwatshengisa ukuthi kulomkambo wempahla zeBotswana kuhlangothi ezitshiyeneyo eZimbabwe okuguqela ukuphekwa kwempahla, imanufacturing, ezokwakha, ezokudla, igwayi kanye lempahla eyenziwa ngezikhumba. OweZimbabwe uMnumzana Stanley Ncube eseHabroni uthi ukubukisa kwamankampani avela eBotswana yisengiselo ukuthi iZITF ilokhe lesithunzi noma nje ezomnotho zingamanga kahle ekhaya.
Kuyathokozisa kakhulu ukubona amankampani akwele eBotswana esiya kuZITF kobulawayo ngoba kutshengisa ukuthi noma nje umumo womnotho uphansi amanye amazwe lokhe ehlonipha umbikiso weZITF njalo kutshengisa ukuthi ngabe izinto zikahle amathuba okuthuthukisa amabhizimusi akhona kakhulu.
IBITC ithi ukubukisa kwamankampani eBotswana kuqakathekile ngoba kuqinisa ubudlelwano kwamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Ekuqaleni komnyaka iBotswana yathi izimisele ukuphinda kabili inani lempahla eyithengisela iZimbabwe emi kuzigidi ezingamakhulu azamadola okwakhathesi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.